Unkosazana Mulethe Manyatha ungumcebisi kwezokudla okufaneleyo osebenzela isibhedlela seHarare Central. UManyatha uveza ukuba uZulu weZimbabwe usethatheka ngokudla okuvame ukudliwa ngabamazwe angentshonalanga. Uveza ukuba inengi selisidla amafutha amanengi, ukudla okucholeke kakhulu okufana lempuphu emhlophe kakhulu ekhanya ibukeka emehlweni kodwa ingela kudla ukuphathisa umzimba, njalo le ndlela lokhu kudla okuphekwa ngayo ingalunganga ngoba inengi selikhanzinga yonke into.
Eat your standard meals, control your portion sizes, eat healthy snacks, and drink plenty of clean, safe water. Vegetables should constitute half your plate. A quarter should be your starches, a quarter should be your meat, fish, and poultry. Skipping meals doesn't work. It doesn't work. It does not work.
Unkosikazi Thadiwa Munashe uhlala emzini weMkhomba 14 eGweru. Unkosikazi Munashe uleminyaka engamachumi amane lambili yokuzalwa njalo ulengane ezine. Yena uthi akazange acabangele ukuba komunye umnyaka uza kuba ngomunye wababalelwa ukuthi balomkhuhlane wemvukuzane njengoba eselayo eyebele. Uthi lolu dubo lwakhe lulandzelelwe enyakenye wahle wangeniswa kunhlelo zokwelatshwa leyomvukuzane. UMunashe uthi uZulu akalalo ulwazi olwaneleyo phezu kwendlela umuntu okumele aphile ngayo ikakhulu kudaba lokudla. Uveza ukuba kube inhlanhla ukuba yena uhlangane lalomhlangano wangenyanga awungene labanye ngoba ubese Harare ukuzatholiswa usizo lweradiotherapy esibhedlela esephalele Nyathwa.
But to us we have been in this, we will know that if you go through chemotherapy, through radiation, through what you will be okay, but then I cannot organize them and give them information. Like if they come to Gweru Hospital, if they see someone with cancer or whichever cancer, they may talk to him or to her and give him or her the what suitable information.
Unkosazana Lois Mabhiza uhlala emzini weMbare. UMabhiza uleminyaka engamachumi amabili lasikhombisa. Yena uthi ulahlekelwe ngudadewabo ebulawa imvukuzane yesibeletho. Uthi aluba lolu lwazi phezu kokumele kudliwe waluthola isikhathi sisesekhona ngaye udadewabo usaphila. Uveza ukuba yena ngakibo bekuyikuthaphuza yonke into kungakhathalekile ukuba kuphekwe kuhle loba hatshi, njalo kuyikudla okuyimfanelo na. Uthi udubo aselunanzelele ebantwini yikucabanga ukuba ma umuntu esidla ukudla uthengiswa sekuphekiwe sikhathi sonke yikho ukuba uhlezi kuhle. Naye ukhala ngolwazi athi luyasilela kakhulu
ngoba kukhanya abantu sesibambele izinto phezulu. Singabuyela endulo izinto eziningi lizafica ukuthi singazibamba sibe lisilandela sibe yithi thina esifundisa laba abangaziyo ngakho.
UMnumzana Thabani Simunye uhlala emzini weBorodale. USimunye uthi kumethuse kakhulu akuvezelwe ngabezempilakahle phezu komumo wemikhuhlane engathelelanwayo. Ukhuthaza abanye obaba ukuba babonanzelele abakudlayo kanye labakunathayo ikakhulu endaweni zokuzilibazisa. Yena uthi ulodubo lwemvukuzane yeprostate.
Kumele ukuthi umuntu vele azwe ukuthi sele umkhuhlane lo adingela nalaba abangancedisa yabe health.
Omama babikwa beyibona abalenani eliphezulu labalemizimba emikhulu okwedlulise amalawulo emadolobheni kulasemaphandleni. Isilinganiso sokungamachumi amathathu lanye zabomama abahlala emadolobheni babikwa belemizimba edlulise amalawulo. Leli nani liqanise kakhulu kubomama esigodlweni. Kuthiwa obaba bayisilinganiso sokuyisitshiyagalolunye ekhulwini ikakhulu emadolobheni labo sebebhekane lodubo lunye lokukhuluphala lubikwa lande kakhulu emadolobheni, njalo iningi labo bengabatholakala eHarare. Ingcwethi eziphathisa kwezokudla ziveza ukuba imikhuhlane engathelelanwayo le okufana lemvukuzane isiyona esithatha imiphefumulo yabanengi ukwedlula abathathwa yingculaza. Bathi lanxa kusethusa lokho asebethe bakuthola kumhlolisiso esezithe zenziwa luyenqabeleka lolu dubo nxa uZulu elizweni angazimisela ukuzilandela izindlela zokudla ukudla okufaneleyo isikhathi sonke. Baveza njalo ukuba kuqakathekile ukuba uZulu ananzelele ukuba kunengi okunganani lokho akudlayo ngaso sonke isikhathi. Abezempilakahle bathi ukudla ngendlela eyiyo, ukunanzelela ukuqhela komzimba kanye lokuphatha imisebenzi yokuqinisa umzimba kumgqoka kundaba zokulondoloza impilakahle. Abamunyisayo bona bakhuthazwa ukuba bamunyise ingane okweminyaka emibili ngoba kuphathisa usane ukuba luvikeleke kumihlobo yemvukuzane. Lezingcwethi kwezokudla zithi ukujaha ukunikeza ingane ngaphansi kwenyanga eziyisithupha ukudla okujiyileyo kuyingozi enkulu ngoba kusengeza amathuba okuba lodubo lwemvukuzane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiMavis Gama.